sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonga njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 11 ngontulikazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Job Sikhala, umsekeli kamgcinisihlalo we MDC obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba we Harare izolo, usezathoniswa lamhlanje emaswingo.
Alright, sibili ngabe sithi khona khona uhulumende kumela kitsho ngoba uhulumende uqambele abantu amanga, abantu bayadubeka, akulamaza akulamagetsi, le mali iyahlupha.
Lanxa impilo inzima lezinsuku, abasekeli bebandla lezanu PF bathi phambili lebandla labo.
Ngibili nje abantu sesithanda ukusola ukuthi labo washole inkola sithanda ukuphilisa nabo engabona ukuphilisa kona sesiyekile ukubona nje izinto enhle ekhona ikanda phethe lelo nje ekhona ngenxa yesizwe esigcwele ngenzondo kuphela.
Lamhlanje ke sigqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lengcwethi kwezombusazwe, sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni. Sixoxa ke lamhlanje lo mnumzana Ambrose Sibindi.
Ngibona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenze lokuthi ayi-hosting political meeting. Abiza ama-political parties zonke e-civil society. Kube lo mntana omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende kwanabana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU-PF kuphela. Athathe nxa ikhona umuntu ovela ku-civil society osibona ungathi thina enganceda kuleyo ministry olwazi olugcweleyo afakwe.
Zonke lezo indaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC umnumzana Job Sikhala obekhangelelwe kumiswa emthethwandaba weHarare izolo, esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende, usezamiswa phambi kukamantshi emaswingo lamhlanje. Usikhala ubotshwe ngolwesibili phezu kwamazwi awethule ngempelaviki eBikita emhlanganweni awukuthi i-MDC izagenqula umongameli Emmerson Mnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Amagqwetha kaSikhala akhala ngokuthi avinjiwe ukumbona izolo, amapholisa amhambisa emaswingo engaziswanga amagqwetha la. Abasekeli be-MDC bona bake batshengisela phambi komthethwandaba weHarare izolo besola ukubotshwa kukaSikhala lonobhala jikelele ogatsha lwezabatsha umnumzana Gift Ostalos Siziba, yena owetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. USiziba yena ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba weHarare lamhlanje. Sebesedlula amachumi amabili asebebotshiwe lonyaka kuphela ngecala lokuqoqa ukuvukela umbuso kaMnangagwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga le-MDC uNkosazana Kimberly Bebe.
USikhala noSiziba babotshwe ngendaba zokuthi kade bekhuluma ngendaba zokukhipha uhulumende and bakhuluma umbono wabo ngoba abantu bayadubeka and vele siyakwazi ukuthenga abantu abaku-opposition party. And i-opposition party kade ikhala ngokuthi uhulumende kaMnangagwa uyahlukuluza ulohluku and watshontsha lamavoti awe-MDC ngoba ngesikhathi laphana kuvotwa kahle kahle kwaba lesitsotsi esayenzakalayo. Ukubotshwa kukaSikhala noSiziba akukho right because uhulumende ulamanga. Mnangagwa behambe sithi yena sowatshintsha, ufuna ukutshintsha izinto, ufuna ukufaka idemokhrasi, kodwa ngamanga amhlophe nke akula demokhrasi aseyifakile. Ulokhu ebopha abantu abahamba bekhuluma imbono yabo. Baright, sibili nxa besithi khona khona uhulumende kumele akhitshwe ngoba uhulumende uqambele abantu amanga, abantu bayadubeka, akulamaza akulamagetsi, le mali iyahlupha, labantu baphumile emsebenzini. Manje nguhulumende onja nalo ongagcini bantu. And into ebuhlungu ukuthi sifubona abantu abaningi bona laba abasezikhundleni besidla imali bephila impilo enhle ukwedlula abantu abaphandle abadubekayo abangekho kuzana uPF. So mbone yani ukubotshwa kwabo lokhu, it's unconstitutional, it's very wrong, it's deprivation of human rights. kurongo kakhulu khona okwabakwenzayo.
Abanye bathe umbuso kaMnangagwa muvi ukwedlula okaMgabe, ungatsho njalo lawo?
UMnangagwa mbona ingani uwese kakhulu ukwedlula uMgabe, ngoba uMnangagwa ngumbulali. UMnangagwa baningi abantu abalokhe besejele ngendaba zamacala angaqondakaliyo, like ama-trumped up charges against ama-activists. Lo nyaka sesibone abantu abaningi bebotshwa. Kulala abantu ababotshwa bevela ku-conference, is it Bora Bora Islands, asengikhohlwa ukuthi ngabe. Babotshwa bebotshwela ukuthi babengama-activists nje, babesiya khulumela nge-activism. So uMnangagwa is really bad when it comes to government. Izinto azikatshintshi, waqambela amanga, waqambela namazwe wonke amanga ukuthi uzatshintsha izinto, kodwa akulalutho olwatshintshayo. Futhi washo njalo i-election, ukhetho lolu lwalungekho free and fair, ngoba indaba yama-V11 form ilokhu ikhona phana, it's hanging. So uhulumende lo akarayithanga sibili, uhlukuluza abantu, uhlukuluza abantu kakhulu. Abantu bayadubeka kulalutho olutshintshayo. Njalo sesibona labantu abasezikhundleni kuyibo bengamatsotsi kakhulu, khangela omunye uminister ubanjelwe 25,000 cash endlini. Hambe shiya abantu bedubeka bengela mali, kodwa yini le mali yangkhona? Uhulumende lo urongo kakhulu and uhlukuluza abantu, uphethe abantu ngohluku.
Lo ke ngunkosazana Kimberly Bebe osekela ibandla le-MDC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Lanxa impilo inzima kulezi nsuku, abasekeli bebandla le-ZANU-PF bathi phambili lohulumende we-ZANU-PF. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla leli, uMnumzana Joseph Chuma, njalo ongusomabhizimusi koBulawayo, waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngalabo abathi kufanele uMongameli Mnangagwa achiye intambo zombuso adedele abanye ngoba yena usehlulekile.
Ungakhangela ezathisa uMongameli uba uMnangagwa engenile, usezamile ukufaka izinto ezinhlengekileka ufuna ukubana kube ngobubeli ebantwini. Usezamile ngama-reforms, khangela u-ayephasele ekhitshe wona labaabeni abemidiya. Usezami ama-aringi ezimenzi, siyakhuluma sesikhulumisana nabo-Britani khona le, sizame ukhuluma nabo-America, intoeziyikho ezenziwa-ke ngesikhathi sikababa uMgabe. So konke sokwaa ngama-pointers atshengisa ukubana uhulumende uzama ukuvuselela izinto. Kodwa-ke unfortunately sesiba labantu abakwaziyo bona izinto zingalunga, bona bazala very irrelevant, ngoba bona irrelevance yabo yinxa izinto zibheda. So andabona uMzimbabweni ungalungisinto yonke ahlale ngihle thebenti zonke ugetsi ebuya ifuyele ingahluphi ukudla kutholakala kuthiphile, uMzimbabweni kangendaba ne-politics. So laba abanye laba i-politics yabo neyikhaya sona leyikhona. So bazazama ngamandla ukubona vele kuhlale kunekhayosi, vele kuhlale kungazwakali ukuthi kuhamba njani, ukwenzela ukubona besale kunjani be-relevant. Ngoba unfortunately kunabanye esibathi ngama-career politician, abanye sebaze bavala lama-lawfirm, abasahambi lezimthethondabukzimisebenzi yabo abayifedele izikolo, sebeqinga nge-politics kuphela. Yiyo abantu abayafuna ukubambelela izinto by ugokhrokho. Mina khangela nginje ngingu-MP phela nambobhoma, kodwa avezani noma ngidliwe impilweni ekuhamba ngiyasebenzela, anginasikhathi nabo okuningi. Nxa abantu bebuya ngiyabancedisa, nxa abantu befuna ingqondo wami ngiyabanika, but angisoze ngilale ngiyahlanga ngabe angingenanga ngephalamenti. No, but bakhona abanye abantu bokuthina ngona abulala umuntu ukuze enangene ephalamenti.
Abanye basole ukuthi abakuboni ukuthi intengo yempahla yehlile, bazwakala kumalunga ibandla le-ZANU-PF kuphela. Suke wazibonela ngamehlo wakho ukuthi ngempela sokulobobelo lapho emavinkileni?
I'm sure i-social media ngiyayilandela sifi, amapinto wabonile ethathwa ezitolo, wonke abantu ayithathwa lapha intengo zikhwela, khathesi amapinto athethwe futhi intengo zisedla. aposta futhi kanti umuntu ongafuna ukuzimokoro akhe ngizwe isizekelo sokuthi esinto wale ngithanda mina inazoe orange crush yayithanda kakhulu ibithi ngo 20 something dollars kanti ithi ngo 16 something dollars khona kwana kanje ngizwe hayi kule mahluko kuyinhla phela kwezinto ngithi nje abantu sesithanda ukusona ukuthi la labo wasuke ikona kanti ukuphilisa labo ungabela ngokuphilisa bona sesiyahle ukubona nje izinto into enhle ekhona ngithanda phethe lelo ticket oh ngoba sizivele sesigcwele ngenzondo kuphela indaftero amashobe angona asemashobe njani phezulu la asemashobe kahulumeni amashobe abanikazi amashobe abo okay abo chopi opick and pay wala nabathini hapa asobe kodwa labo sebebonile isenzi la asebenzela sokuthi durisa nehlisa let's appreciate
lo ke ngumnumzana Joseph Juma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Uma manje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kwamaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lithi umphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo utshele intatheli izindaba kwele Bhilitane izolo ukuthi ukuvimba imali yakwamanye amazwe ukuthi isebenze elizweni sokulethe ububelo kumnotho welizwe Iphephandaba leChronicle lithi umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mkuni uthi ukuvalwa kwamanzi okwenziwa ngumanisipala kulezi nsuku kufanele ngoba impompi zedolobho leli sezileminyaka engamathumi ayizikhombisa selokhu zafakwa. Manje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumazwe elisithumela wona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli be Studio 7. Bengicela nje ukukhuluma ngendaba kaba President welizwe lo ongelazwelo ebantwini. Uspenda 12,000, uhaya ifarmacy nenza 12,000 an hour. Edlala nje edlalisa ama-US. Kodwa thina abanye ngapha esithwele nzima sihawula. Angiwazi ukuthi unjani lo muntu. Nguye lo Mthuli Ncube, lo Reserve Bank, labo bantu angikwazi ukuthi basivelelana. Kumbe bakhonza uSathane kumbe bakhonza uNkulunkulu angikwazi kodwa mambona ukuthi bakhonza uNkulunkulu ngiyabona
salibonani salibonani basakazi yontungamili yoChris Gande esithandekile emhlanga yihayi uTive Moore okhulumayo endaweni yasenkayi ngaphansi kwesigaba sakochayidolo akoward 25 so hayi nesami isikhalazo engilaso nje lapha ukuthi awuhulumende kangenele bakithi sesithwele nzima endaweni yakithi hayi abantu bayalamba sibili kakhulu hayi sesithwele nzima kube le mali le ekhona le yamabhondi le yama-RTGS ayisebenzi ungaze ube le malini nxa uthi uyafika esitsholo akusebenzi lutho so kasisakwazi ukuthi senze njani emasimini asitholanga lutho lokuholwa kuholwa ngapha kwezindawo sizothola kuyaholwa amabili endaweni yabo Plumtree kuyaholwa amabili kodwa ngapha kuholwa so indlala isithwali senzima sibili siyacela ukuthi uhulumende engenele sibili ngoba hayi kathesi kwakungcono laphana kusasebenza amarandi lama-USA kathesi sokwavalwa so sesebenzisa lona RTGS leli alisizi ngalutho vele so hayi siyacela sibili ukuthi ngakwenza sibili uhulumende engenele sibili ngoba abantu bengafa sibili infact sesifile vele ngoba kakhula lapho esingathembela khona hayi kunzima thina sithwele nzima sezolwa kobulawayo abakhala abafowethu besithi akulamagetsi kuyahamba ahamba so hayi kunzima kakhulu asisakwazi ukuthi kanti manje senze njani ngeZimbabwe sibili khona apha hayi lokhu kunzima kakhulu labo gawule bona bezanu PF nabo siyabezwa laba behlala bekhuluma izinto ezingaqedakaliyo khona apha hayi mina kankwazi kumbe kabazalanga yini bona babadala bonabo sibili hayi Hayi lokhu sokusithalisa zima lokhu sibili. Hayi ngiyabonga.
Mina ngingumama uMahlabangana, siyalibingelela ku Studio 7. Eyi siyakhala lapha ekuzweni lethu. Siyadubeka izinto ziyasihlupha kunyomali sayo kuyadula konke akukwaniseki ukutengeka. Asilamagetsi, asilamanzi, asilaphose konke singabe siyakudinga empilweni, asikwazi okokwenza, sithwele nzima kuleli lizwe.
Kwenzani basakazi be-VOA? Ngu-Mr. Kupe Ngumakhulelwa okhulumayo. Angibuhlungu ngomumo wakithi eZimbabwe. Angazi indaba kithi yophela nini, iphele njani. Kuyazwisa ubuhlungu kakhulu nxa sesiphilizwa njengeKorea ukuthi akumelanga sikhulume kusenhliziyweni zethu. Nxa singakhuluma kumele sibanjwe, sibotshwe, sethuselwe, sibulawe or sicatshiswe. Into ekhona ebonwa umuntu wonke, iziwa umuntu wonke futhi. Uyakwazi ubuhlungu kanjani. Umumo esikuwo lo ufuna i-political solution. Not ubu-terrorist kulo ukuthi kumele babulawe ba-silence. Kudinga i-political situation. Lokulalela imichilo evela kwabanye abantu lembono. Ngoba eqinisweni lonke nxa silalele imichilo yamaxhwegu efana labo Gift Gaude nabobabuchuma uJoseph. Benza sengazathi into zonke eZimbabwe ziraitha kula nto ehluphayo. Yonke into kuthiwa isitshintshile. Okwanini ngaphi kwakhona itshintsha njani kutshintsheni. Maybe kutshintshe emicabangweni yabo. Wakipha kula nto etshintshileyo. Impilo yokuyinzima. So ukuthi sibesekho sibambana amehlo sithethuselwa njalo singakhulumi into esizibonayo. Akusesiphambili. I-way forward i-political solution. Asingeze sathi thina siyazama ukuthi abantu siphosezela bezitolo behlise impahla kumbe ukuthi asithize imali ibe yilokhu. Ungaze uyibize imali yakhona ukuthi impondo, ukuthi inhlabathi, ukuthi yini, but i-political solution efunekayo kuphela. Manxa silokhu sibhoda, people are angry, abantu bazondile phandle endaweni ke sonke sikhulume. Yona le into ekhulunywa ngabo-job yinto esebantwini vele, into ephilayo, into ekhona. Yize singase saphumisela phandle. Kuzwakala kudaveka umuntu okuzondile. So the sooner the government realizes ukuthi kumele kube le solution e-political, the better. Ngoba isimo sizaba sibi, just ngiqinisile, ngiqinisile. Mark my way.
Labo ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp. Namhlanje ke sigqiba uhlelo lwethu lapho ebesixoxa lengcwadi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni uze kube lobubelo. Sigqiba ke uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, yena onguye njalo omela inhlanganiso yeZCTU kuWestern Region yeZimbabwe.
Well, engxenye okungasinetha kathesi ukuthi usuphesihlale eZimbabwe iqiniso yokuthi ezomnotho azibambeli. Ama-governance issues kukhanya sibili uhulumende layekalampendulo. Amakhampani ukuvalwa kwawo lokuvula kwawo kukhanya ayavalwa. Last time ukuthi ayavalwa, avalwa uhulumende layekalampendulo. Sikhangela abantu abaningi abangasebenziyo kuloku qhubeka kusiya phambili abantu bedubeka uhulumende layekalampendulo. Sikhangela njalo le ntengo ehlala iqansi siya phezulu nsuku zonke abantu ngapha ekuholeni imali yabo ingayindawo uhulumende layekalampendulo. Sibona ngathi mina ingqondo engunanzela ukuthi aluba silohulumende ongathi uyazama ukuthi azwele abantu akhohlwe ngokuthi akafuna ukubusa kuphela. Bembona ngathi bekungaba kuhle ukuthi ayenzele ukuthiwa yi-all stakeholder meeting. Abize ama-political parties zonke e-civil society. Kube lo mhlangano omkhulu kukhulunyiswane. Uhulumende avume ukuthi uhulumende kwanaphana kube lokunikana ama-ministries. Kungabi le ndaba ukuthi ngowe-ZANU PF kuphela. Athathe nxa ikho umuntu ovela ku-civil society osibona ungathi thina engancedisa kuleyo ministry olwazi oligcweleyo afakwe. Nxa ikhona njalo ovela ku-end of the opposition parties esibonde kancedisa lafakwe khona abo ukubana asebenzi senzela uhulumende wanokuthiwa ngabantu bonke esikhathi i-government of national unity. Sibona ungathi kungaba njalo kungaba le mpendulo ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi abantu abafakwe ezikhundleni ama-ministries atshiyeneyo lama-ministers atshiyeneyo abenza ama-decisions ancedisa ukuthi avusele umnotho welizwe, enza ama-political decisions. So yilo ihlupho esilalo, so kufanele sibe lo uhulumende oza kun nginanzelela ngibona ngathi ngenza njalo phosela ngathi ngadubeka singadubeka kube nganene
manje ngokubona kwakho inkokheli yezombusazwe yona kathi kungani ikhanya idonsela ngale idonsele ngale kungabi lokuvumelana ukuthi asihlaleni phansi sikhulume
njoba nje lokuqalizeni sifuna lokuthi abantu bazehlise lokuthi ayitolerance abantu babe bemukele ukuthi sithiyene ngokwama political parties kodwa bese benanzela ukuthi lapha uze tonight izothi sihambele kuhle abantu abadubekayo ngabantu bona esikhuluma ngawona abahlezi kuhle ama leaders ama political parties bazihlayele kuhle ama leaders bona ababuza abezanpf bazihlayele kuhle kodwa nxa belozwelo labantu abazifundisa ukuzehlisa kwenzela ukuthi leli zwe liphumelele phela leli lizwe ingqondo abalayo ukuthi bona bazikhangele kathi sisabahlale besezikhundleni kodwa umkhokeli ohlakaniphileyo ngoba umkhokeli okukhangele la esingathina yifuture ukuthi kambe ngangisifa namhlanje ngithiya ilizwe likulesi simo umnetho elizwe kule yinto kungela amabhizinesi aranayo amakhampani evalue kambe abaza kuzalwa kusazisukulwane esizawo silaphethe kanjani singaba lohulumente ozakunanzelela lokho ingqondo elijule kukhona okuikhaele kufishing agrantela kathesi kuzenza ukuthi bakunanzelele ukuthi babali bavumelelani basebenze ndaweni kodwa ihluphe salo sibili khathesi ukuthi silo hulumende okhanye ungathi nxa siphuma kwi-election usecabanga i-election elandelayo sekhuluma ngo-2023 usezenza izinto ezizenza ukuthi avayela abanye abantu phandle ukwenzela ukuthi lama-systems asupporte yena ukuthi asoseyavota kube ngiyozawina ngaleyo ngqondo asiyindawo and iluhlupho esilalo currently nge-ruling party ye-ZANPF naleyo ngqondo loko kuzasifisela emuva abantu bele beqhube bedubeka
kahle kahle singathi kuyini okungenziwa kathesi kathesi okwenzela ukubana kusiyafika uDisemba sekungcono
mina kusiya ngami yami ingqondo bengifisa ukuthi ngathi yadinga umuntu ongabisa abantu etafuleni bakhulumisana esingathi umlamulankulu kungabi ngumuntu ovela loba kuyi-political but engabi umuntu e-ZANPF engaveli kubantu aba-opposition dinge nje umuntu osingathi kakhulu bona abafundisi sibafundisa abadala esibaziyo abangancedisa abantu abafisa ukuthi bencedise abantu baphile ngcono bona abantu abafundisa kulowo mhlangano kube yibo abazatheya bazame ukuthi lezi ngathi eziphikisanayo ezombusazwe zibuye ndawonye zikhulumisane kube ne-committee enalani abantu abanyutral zancedisa kuthi yana amajaji akudala lanayibona kathi silana akudala amafuma jaji babe yikomiti yokuthi balethe bona aba bantu bonke abaholikazi baze abathiyeneyo abe-civil society abantu bakhulumisane nje kubonisane kaningoyanga kungaba njalo mina ngiyakukhola ukuthi nxa abantu bengaya kuleyo tafula bakhulumisane bazehlise kuthi siyafika kudisemba kungabe le mihluko ngoba lapho kungaba le government of ingathi abantu badonse ndawonye ngiyakwazi into zingathi ngiyakuyafika udisemba kodwa ngendlela singaqhuba ukuthi mina ngifuna ubanze esikhundleni ngiyibusa kuze kube nini ngingalayela abanye abantu kuyaqhubeka sidubeka
Lo-ke umnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula ezombusazwe osigqibeleke inhlelo zethu lapho ebesicubungula ukuthi kwenziweni eZimbabwe ukuze kube lobubelo ye silethemba kukhona lani elikufundileyo kunhlelo lezi hayi thina kukhona kunenga kakhulu esikufundileyo siyabonga kakhulu
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Silalo ke uhlelo lwethu olokuseni suku zonke ngaphandle komgqibelo langesonto sibe njalo lezinye inhlelo ngo 7:30 ntambama suku zonke lezo ke zikhona langesonto langomgqibelo yeho kwamanje ke sizinze nje kancane singene kwezokuzithokozisa ezokuzijabulisa sinomsakazi wethu uEzra Chisa Sibanda
namhlanje ke siphethe iBlack Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo
Igama lami ngingu-Blessings Nqo ngiphuma kobulawayo eZimbabwe aqala ukucula ngomnyaka ka-1994 leqembu elikhulu okuthiwa yisingizi elidume ngomculo wembube so sicula umculo wembube emazweni achiyeneyo umhlaba wonke nje ungaka
abalaleli balazi iqembu lensinizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo leli la kunjwa sokutheni
i Black Messengers iqembu enganisungula ngo 2014 ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu atshiyeneyo eAfrica iZimbabwe South Africa Congo Madagascar leBurkina Faso West Africa sihlabela esingathina iAfropop lesintu.
Sikuhlelo Woza Friday sixoxa lo Blessings Ngqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi.
Njengoba sokule Black Messengers asikho ukuthi sengishiya insingizi. Insingizi ngiyayithanda kakhulu. Iqembu ngaqasa lalo kudala kusukela 1994 sicula njalo kumsebenzi omningi ophambi kwethu okuze sikuwenze. Ngikhuluma nje sabe se-America ngoJulayi lensingizi. Nxa singenalutho esilwenzayo ngabe le Black Messengers umculo oqhubekela phambili.
Njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lenu limumethene njalo licula ngani?
Idlalade le Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngoMay ilezi ngoma eziyi-11 ingoma ezihlangeneyo amasiko eSouth Africa, amasiko eZimbabwe, amasiko eBurkina Faso, amasiko eMadagascar, amasiko eCongo lidlalade elimnandi kakhulu. Siyathemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande. Siyabonga.
Isikhathi silomona bakwethu. Bethi libazisana le Black Messengers. Iqembu elikokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Ngqo igama lami nguEzra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra Jesus Banda. Yes, singakagqibi uhlelo silazise ukubana sizalipha indaba ephathelane lokwethulwa kwephepha le MDC lamhlanje ngo 10 ekuseni Harare Gardens. Babe besethula iphepha elithiwa lona Road to Economic Recovery, Legitimacy, Openness and Democracy, kumbe reload ngamafitshane. Ye limumetheke imizamo yokuhlenga ilizwe ebunzimeni, asazi ukuthi likhangele kanjani, kodwa sizalethulela ukunengi. Lilalele ke uhlelo unhlelo zethu ezilandelayo. Hayi, okwakathesi ke ngiyalivalelisa Zulukandaba. Igama lami nguChris Gande. Ye sizadibana ke uviki ezayo. Zake ngithathe ke ikhefu kancane. lizalwa abanye ke bazalethelela inhlelo ezilandelayo ekuseni lantambama.